Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Namukela emsakazweni we Studio 7 namhlanje ngomvulo ekuseni mhlaka 6 kuzibandlela 2020 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithili, lokhu lizama ukuchapha umngcele weBybridge ngoba kugcwele kakhulu.
Umnotho wethu ufile, abantu bathole nzima, abantu bayahlupheka. Into okuthiwa yisinkwa, abasizileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona basika bathenga isinkwa, ngoba isinkwa uyasithenga nge-$18.
Abebutho abalinde umngcele wemlambapheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengababhadalanga imali.
Walinyazwa ngamasotsha vele eButswana, eButswana kwesebenza ibuya kuKhisimusi mhlaka 24 ebusuku ngama 3. Afana bavedlule babagijimisa, uhambe wahlwa ephuka khonapho bamthatha bayamthiya ekliniki eMashaba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithile, lokhu lizama ukuchapha umngcele weBybridge lapho kubikwa kusedlula abantu abazinkulungwane ezingamathumi amathathu lanhlani zabantu 35,000 ngelanga kunsukwana ezedluleyo. Njalo kulendwendwe zezimota lamabhasi ezinje kakhulu. Iziphathamandla zikahulumente zibikwa zisithi umumo okhangelelwe ukuba ngcono emadabu kabusa namuhla. Lokhu kwenzakala abasebenza kwamanye amazwe abakade bevakatshele eZimbabwe ngaleli khefu besithi badanile ngesimo somnotho welizwe olokhu uqhubeka ubhidlika. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba, sixoxa lomnumzana Ngqabutho Mabhena, umgcinisihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, laye obevakatshele ekhaya.
Abantu abaningi abasebenza eSouth Africa bebehambile eZimbabwe ngalo December, loba isimo somnotho sinzima eZimbabwe, kodwa abantu abaningi abasebenza lapha bahambile ngesizathu sokuthi abaningi bakhona balezincwadi zokusebenza lapha eSouth Africa. Yikho kwenza ukuthi kube lula ukuthi bahambe okusemthethweni besiya ekhaya. Sibese siya ekhaya lokulabantu abaningi ebhoda, kodwa esinanzeleleyo ukuthi bekungani kulula ukudlula, bekunganzima kade kusele South Africa abantu beproseswa kuhle bedlula bengene elizweni besiya eZimbabwe. Kusasa amakhampani amaningi ayaqala umsebenzi, yikho abantu abaningi sebebuya ukuthi baqale bezoqala umsebenzi. Abantu abalencwadi lezi ezingama-special permit bafika ku-200,000. Bese kusiba labanye abasebenzisa ezinye incwadi ezikolunye uhlobo, labanye asebebele mvume ukuthi babe ngama-citizens alapha eSouth Africa, bavala ama-permanent residence. Izizalwane zaseZimbabwe ezisebenza lapha eSouth Africa ziyakuthanda kakhulu eZimbabwe, yikho zihamba ziyabona izihlobo, zihamba zisiyakudla iKhisimusi. Ngabe kuthiwa ilizwe lethu likulungile umnotho, ngabe usezingeni elifanana leSouth Africa, ngabe vele abantu abaningi bazisebenzele eZimbabwe.
Kungabe kulicele leZimbabwe kumbe leSouth Africa elihlezi liphathana?
Esikunanzelelayo laphana emngceleni esayidini leZimbabwe zaba scanning passport. Nxa umuntu efika bahle bathatha ipassport bafake i-stamp, okwenza ukuthi ngeminithi angaskana mhlawumbe ama-passport amahlanu. Kodwa ngapha eSouth Africa nxa ufika khona kumele ipassport yakho bayiskane yona ngokwayo, bafuna ipassport esemthethweni, bese beskana ipermit. Nxa ule permit kuyathatha ama-minutes athize, bese usithi kulalabo abangena bevele bengelama-permit kodwa belama-passport, bese becela ukuthi baphiwe amalanga. Yona leyana i-process nje iyathatha isikhathinyana. So-ke sinanzelela ukuthi imizila iba khona kakhulu ngapha ecele leSouth Africa eboda ngokuskana kwama-passport, kodwa ngale Zimbabwe uyangena kuphela bayigcoba i-passport uzidlulele. eZimbabwe kuba le queue kuphela labo abachayela izimoto ngabe senza lokhano incwadi yemoto ukuthiwa i-TIP yikho okuthola khona kule queue.
Njengomuntu obesekhaya ngikhefulekhisimusi ubona ingani umnotho welizwe unjani njalo kuyathembisa yini ukuthi kungalo
umnotho wethu ufile abantu bathole nzima abantu bayahlupheka into okuthiwa yisinkwa abasidlileyo khathesi bancedwe yikuthi labo abasebenza emazweni bebekhona bafika bathenga isinkwa ngoba isinkwa uyazithenga nge-$18 umuntu ohola i-$500 kumbe umuntu ohlala emakhaya osuka esiyadinga ipensheni yakhe angeke anelise ukuthenga isinkwa kanti-ke futhi ilanga liyashisa ekhaya yebo ye noma izulu selike lana kodwa-ke ilanga like lachisa ikakhulu sonde likhisimusi langemva kwekhisimusi amabele abesengani eminxa wakhaimbo songani onyeni esesinja nxa-ke izulu ingazange lina abantu bavuna sibona kuzaba nzima kakhulu sesekutandazela-ke ukuthi izulu line abantu banelise ukuthi bathole emasimini.
Lo-ke ngumnumzana Ngqobo uThoma Bhena, umgcini sihlalo wenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa. Sixoxelaye eseJohannesburg khonale eSouth Africa. Kusenjalo abebutho abalinde umngcele wemlabapheli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengabhadalanga imali. Asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebutho ngalolu daba. Kodwa asizweni udaba esilethulelwa ngu-Albert Ncube.
Izakhamizi ezakhele phansi komngcele emlambapheli zikhala ngokuziphatha kwabebutho abalindele umngcele ukufika bebopha labo abachapha lomngcele besiya kwele Botswana ongekho emthethweni baqede lapho bafuna imali ezivalamlomo. Umnumzana Kutakwashe Batso osuke ezizamanyoni kuwadi-19 lo mntana Kutafatso olele esibhedlela esikhulu seGwanda oqamuke unyawo ngemva kokuwela egodini egijiniswa ngabebutho.
Walinyazwa ngamasotsha emlambapheli eButswana eButswana kwesebenza ebuya kukhisimusi mhlaka 24 ebusuku ngama-3 bavuka afana bavedlile babagijinisa uhamahlo ayephuka khonapho bamthatha bayemtshiya ikliniki emashafa. Kuvamile kakhulu nsuku zonke ngokuthi babe befuna imali kubo abantu abethu laba nxa bevelale bangamabhota jamba babe babhadalisa ama-200 pula tesi imali singikhathaza ngekadokotela ukuthi bafake isimbi.
Umnumzana Baza uthi kufunakala amadola kwemelika ayinkulungwane lamakhulu amathathu $1,300 ukuze umntanakhe ayelatshwe. Iningi labasakhulayo emhlubulweni emandebeleni lisebenzela phetsheya kwele Botswana lase-South Africa ngenxa yokuswelakala kwemisebenzi kuleli. Ngimele umsakazi we-Studio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Ngesikhangele indaba esiqhamukayo namhlanje yize kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba leThe Herald lithi umfana oleminyaka elitshumi lane ungomunye wabayisishiyagalolunye ababotshwe ngemva kokubulawa kwepolisa emgodini we-Good Hope Mine e-Battlefield kusukwana ezedluleyo. Lokhu kwenzakala umphathintambo kahulumende umnumzana Kazembe Kazembe esithi abemba imigodi akusafanelanga bathwale izikhali zamamathele. Okwamanje-ke ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7 abasithumela wona nge-WhatsApp njalo sithatha leli thuba ukuxolisa kulabo abande ukusilandela kukhathi lethu le-Facebook esiyabe si-live streama khona ukuthi lamuhla asenzi njalo ngoba imitshina yethu ayilunganga kodwa lisixhase njalo kusasukela kusasa siyabe ke si-live streama lolu hlelo njengenjayelo.
Salibonani basakazi baka-Studio 7 igama lami ngujethile moyo embuya esimukhwi kombona. Nami basakazi indaba yenjelele ngiyibona ibaluleke kakhulu ngoba kudala kwakukhishwa izinduna zazikhipha abantu becela izulu enjelele. Namhlanje injelele ijike kwaba yintaba kuthandazwa khona, kade kwakungathandazwa. Kwakuyocelwa izulu abantu beyihlonipha, and ngasesigabeni nezigaba kwakubuthwa amathambo kutshiswa. Namhlanje akusayenziwa, kodwa mina nginethemba lokuthi wonke umuntu uzagcina engena endleleni ngoba izulu lizohamba. Wonke umuntu uzobuyela emuva. Isifiso sami siyikuthi basakazi, abantu izinduna nabosebhuku babe nabantu abasuka emakhaya beyocela izulu, babuyele emuva njengakudala kwakwenziwa, ngoba lalisini izulu. Namhlanje kuwomile ngoba sekwagcwala izihlakaniphi, abantu abasayenjelele. Umuntu nomuntu sezitshela ukuthi hawu, mina ngiyasonta ngiyenjelele, kanti okwakudala ngokwakudala ngeke ukujinje. Ngiyabonga msakazi wami.
Ngiyalibingelela mina komutsha wasakazi wakwa-Studio 7 Mfakazithi Aaron. Bakithi, ngiyaluzwa uhlelo lokuthi abantwana bathokoze kakhulu, bethokozela ukuya kwi-interview kunesi bomngikazi. Kodwa ke xa ungajulisisa ingqondo yezombangazwe, lokho kuyize neze. Kungani abantwana laba besiya aplayela eHarare baze baswelele imali zokugada, bagcine bedingelwa lezi mali zokugada? Zona izibhedlela zise-Bruinabek, izibhedlela zikobulawayo lapho kufundelwa khona ubunesi, ukuze kulahlise ukuthakazi. Bazama ukulahlisa intshona yani umsindolwana okukhona ukuthi kuthiwa kuqhathwa abantwana besitshoneni. Akulalutho lapha ngamanga, izaba le bazathatha abalitshwana ezama ukuvala umsindolwana okwathiwa yindaba abantwana besihlonini bezofundela ngapha komthwakazi. Khona kokuthi abantu besihambela izinto zisiya khonale kubangwa kuyini xa ukuthi sikhululekile komthwakazi?
Khona nje ukubeka ithemba bantu bakithi kuzanu PF, ihluphe kanje lokuhlukumezeka kwemphefumulo yabantu, ngoba abantu sebephila ngokuhlukumezeka. Abantwana beZimbabwe bonke ngabayanga, akusela muntu lemali, akula kuthi uyasebenza awusebenzi kuyafana, imali uyifaka ebhenkingi awuyitholi. Ngulumnangango lo ende bahlukumeza abantu nje kuphela, bona ba-rich
nawo ama-investors ngoba kuthiwa khona ale sisukuya ezo izisafunangako. Angicabanga ukuthi kuyobe ngabuya bebe.
Mina umakhosini ngisebenzela kwele Gaborone. Hheyi, lathi silala uhlupho lolo sibilo lwezimali ngokusilela eZimbabwe. Ngingicwalisela lo sisi othi usebenzela eBotswana la, ngumuzwe ekhala ngento lami engiyibonile yona le ndaba enjalo ezimali le ama-passport. Akuthi sithwele nzima ngama-passport, sifuna ama-passport. Ama-passport akhona sidliwa imali eziningi, siqeda lapho singatholi futhi ama-passport angkhona, kodwa sidliwa imali nje. Bebesitshela ukuthi ubuye ngelanga elinje, ubuye ngelanga elinje, size sicine isikhathi sokuthi sihambe sifika sihambe. Yikho upresident esikhaya ukuthi ngalibani uyalungisa zona lezi zinto ezinjani lezo. Bengenele bonke abantu.
Ya, siyafa indlala eZimbabwe. I-government yakhona ayithathi action. Nanxa ithatha ama-actions ile favor, angazi ukuthi kuza kuqedwa yini lolu hlupho. Yinkinga esibhekane nayo nje. Lami ngithembeka amabili amathathu ngisitsho ngendlala le ebhekane labantu eZimbabwe. Uncedo asikalutholi endaweni eziningi.
Oh, nayi mhlolo bantu. Amapolisa ayesilwa izigebengu, izigebengu ezilimaza abantu. Kodwa uma ngabe kuthiwa i-MDC lo mhlangana, hhayi, bayagijima bagijima bagcwale izimoto, kodwa behluleka ukubopha abantu abamosha elizweni abazosilimazela abantwana, abazosilimazela abafazi. Singekho njenje sisingekho emakhaya, kodwa amaphoyisa agijimela ukuyoshana labantu abadala abalwela ilungelo labo. Mhlolo labo yikho besehluleka lokusinikeza ukudla kanye lenhlanyelo. Thina kwelethu isayidi le kwele BMC banikeza abantu i-fertilizer. Angazi ukuthi i-fertilizer iyahlanyelwa kumbe i-fertilizer ngumvundisi.
Lawo-ke ngamazwi abalaleli be-Studio 7. Lingakhohlwa ukuthi lani liyenelisa ukusithumela amazwi enu, liwathumela ku-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1 202 465 0318. Sithande njalo ukuxolisa ngokuthi asi-live stream lamhla, kodwa sizenze njalo kusukela kusasa. ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umongameli Donald Trump weMelika uthi amabutho elizwe lakhe awasoze asuke e-Iraq ngaphandle kokuthi lelo lizwe libhadale imali eyasetshenziswa lilizwe lakhe ukwakha inkamba yendizamtshina yebutho kulelo lizwe i-Airbus eyabiza amabhiliyoni lamabhiliyoni amadola. Lokhu kulandela isinqumo esithethwe yiPhalamende ye-Iraq esokuthi uhulumende axotshe amabutho eMelika angu-5200 kulandela ukubulawa kwesiphathamandla se-Iraq uMnumzana Qaim Soleimani nele Melika. Uthi ele-Iraq lingakwenza lokhu liza kwethulelwa izijeziso zama-sanctions elingakaze lizibone. Abokholo lesi-Muslim abejikisa amalawulo babulele amalunga ebutho leMelika amathathu ngesonto eKenya ngemva kokuhlasela inkamba yebutho esetshenziswa ngeleKenya leMelika eduzane lomngcele leSomalia. I-Al-Shabaab ithi yiyo ehlaseleyo njalo ibulele abeMelika abalitshumi lasikhombisa kukanti isithethe linkamba. Kodwa i-Africom ithi i-Al-Shabaab isisenga lezimithiyo. Namhlanje kwezenzakala eMelika, umabhalane omkhulu kahulumende weMelika uMnumzana Mike Pompeo usevikele inyathelo elithethwe yilizwe lakhe elokubulala isiphathamandla sebutho le-Iran uMnumzana Qaim Soleimani ngolwesihlanu e-Iraq, lanxa enqabile ukuveza ubufakazi bokuthi umuyi wayeyingozi ebantwini beMelika kanye labomhlubulo we-Middle East. UMnumzana Pompeo utshele imisakazo etshiyeneyo izolo ntambama egoqela i-CNN, ABC, le-Fox News ukuthi inkokheli yeMelika ilabo bonke ubufakazi bokuthi bekufanele uMnumzana Soleimani abulawe ngoba ubelungiselela ukuhlasela abantu abaningi, ngakho okwenziwe yilizwe lakhe yikubahlenga. Uthe kasoze abuveze egcekeni lobo ubufakazi ngoba kufanele uhulumende wakhe avikele labo abamnike lolo lwazi. Kodwa wengeze wathi eleMelika lizaqhubeka lisethula imbiko ngokwenzakale lapho kuhlaselwa umuyi ngendizamtshina ye-drone, lanxa kuzakwenziwa ngonanzelelo. Ukusenjalo, ele-Iran lithi aliseyi kuphatheka ngokupheleleyo kusivumelwano esasungulwa ngomnyaka ka-2015 phakathi kwalelo lizwe leMelika esezikhali ze-nuclear njalo selizazenzela santando. UMongameli Trump laye waphuma kulolu hlelo ngomnyaka odluleyo. Umkhokheli we-Iran, u-Ayatollah Al-Khamenei, ubikwa ethe ilizwe lakhe lizaphindisela ukubulawa kukaMnumzana Soleimani lanxa ilizwe lakhe lingafuni impi. UMongameli Trump laye uselobe ebulenjini be-Twitter imbiko etshiyeneyo etshela ele-Iran ukuthi lingalokothi lihlasele eleMelika kumbe izizalwane zalo ngoba laye uzaphindisela kabuhlungu engakhethi le ndawo zamasiko alelo lizwe, ama-cultural sites. Amalunga ebandla elibusayo elama-Republicans ayasekela okwenziwe nguMongameli Trump, kodwa awama-Democrats athi lanxa lawo evuma izizathu zokubulawa kukaMnumzana Soleimani bekufanele kuvunyelwane edalela iPhalamende yeMelika, iCongress, kungakathathwa inyathelo. UMofi ukhangelelwe ukungcwatshwa ngolwesibili eKeman.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa sephuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave, laku short wave 6175, laku 7255 ekuseni susela ngo 6 kusiya ngo 7. Kuthi ke ntambama kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9. Sitholakala ku 909 medium wave, laku short wave 4930, 13860, laku 15460 kHz. Ku live talk sitholakala ku short wave ku 4930, 13860, laku 15460 kHz. Kusukisela ngo 8 kusiya ngo 9 ntambama.
Okwamanje uChris Gande weStudio 7 usethulela ingoma ezilichumi ezadla ubhedu ngomnyaka ka-2019 onalo esisanda ukugqiba ezabaculi bakweleka Mthwakazi iTop 10.
Number 10 silengoma ka Berita ethi ndicela ikhisi. Number 9 silengoma ka DJ Fritz featuring Sis K ingoma ethi ziyalenda. Number 8 silengoma kaMadlela featuring Boyoyo ingoma ethi Celebrate. Number 7 ke kule ngoma yokukhanya kwezwe ingoma ethiwa inkubalo. Ku number 6 sile ngoma ka Freak featuring Vex ingoma ethi Charge Office.
Hello? Hey, Charge Office yini? Yithi kuza Charge Office yini? Akuna problem, bemfuna ukubuza ukuthi ngaba ne charge efone lomhlobo omncane yini? Kathe Charge Office Richard yani. Oh, sorry my sister, let's see the charge of my phone. Okay, fine. Charge.
Ku number 5 silengoma eye Asaf ingoma ethi vibe is correct. Ku number 4 kusezi ingoma ye HP Manyenga ingoma ethi Sherry Omuvi.
Ufuna DJ Light stay down kuze mutiro kuba fani ole blanka ye ali. DJ Life Stadium, Zufuna Uteri Omuvi, ukuthi wonke amajidaka wamfuni, politiste ngathi amapresta wakhuli, Omuvi ngathi ufake imaskara, ifukhanyele ebe ngathi ngumfana, olumhlupha ngathi yena ngomampara, uhamba nithi singathi ushaye ivoke phara, ngathi maismayili uyabekhala, ufuna Uteri ongathi fakele ibhadi, Uteri ongathi ugele ipox card. Uthero wami yedwa uzola angathi ubegejwa ufuna mina uthiri ufana
ijembe monks isezi yona ku number 3 ngengoma ethi Njelimana.
Yabo Hey,
Number 2, silengoma ye agenda featuring Lloyd and Londra. Ingoma ethi ukuphi.
Ngihambile umango omude ngithola ngifana nawe.
Number 1 asile ngoma Kamsiz K ethi Icheri Yami. Ayila ke ihlombe Msiz K.
Super thick, black beauty, how can I resist? Sophisticated, educated, very good. She's a masterpiece, take a look good. Cool as hell I've ever met. She's the best I've ever had. Kiss the cold, ever since. Always feel, never bet. Wife in material, she's the type of green one. Mama's gonna smile when I make the best intro. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous. Everybody's watching, they just can't help it. Baby's got straight dripping for the black magic. I got me an upgrade, go bring out my ex. There's a silent NCCO now, she's stolen all my senses. Any other girl is a waste of time. I swear I'll stay loyal, never cross that line. Cause every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous. Every chick's jealous, she's the one that wanna be. Every chick's jealous, jealous, jealous.
Cherry Yami, number 1 kungoma ezilichumi ezadla ubhejo ngomnyaka ka 2019 wona lesi esisanda kuqhuba nje kubaculi bakweli kamthwakazi top 10 esiyethulelwe nguChris Gande we Studio 7. Isingake hlukane nanzi imihloko zendaba ebezikhokhelelayo. Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezisebenza kwele South Africa ebeliye ekhaya ngekhefu lekhisimusi lithi lilokhu lizama ukuchapha umngcele we-Beit Bridge lapho kulokhu kuphithizela kule ndwendwe ezinde zemota lamabhasi. Abebutho abalinde umngcele wemlamba heli babikwa bebopha labo abachapha besiya kumbe bevela kwele Botswana ngokungekho emthethweni nxa bengababhadalanga imali. Hayi sibugqoba lapha uhlelo lwethu lanamhlanje olivalelisayo ngosithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.